Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hove. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ilungiselela ukutshengisela emgwaqweni kulandela ukwehluleka kukahulumende webandla leZANU-PF ukufeza akuthembisa uZulu ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2013. Ukhetho lokudinga abazamela ibandla leZANU-PF emguza luba lodlakela olumangalisayo. Kulabantwana abalabazali abadabuka kwele Zimbabwe abagwazwa eBhilitane ngesikhathi ilizwe leli lilwisana lokubulawa kwabatsha. Sizahlolisisa lokwenziwa nguhulumende ozama ukuvuselela amafekitali. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngendlela abatsha abasebenzisa ngayo ezomculo ukwenzela ukuphatheka kwezombusazwe. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwayo lezindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6040 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.